Endabeni zethu lamhlanje kubhubha abantu abedlula ithumi engozini yomgwaqo duzane leKamativi esabelweni seMatabeleland North. Abantu beZimbabwe abahlala kwele Botswana sebesenza okunenge okungekho emthethweni ukwenzela ukudinga imali. Uqhubekela phambili umbukiso weHarare Agricultural Show lapho okubukisa khona lebandla leMDCT. Amaklinika kumadlambuthi aselenyaka eziyisithupha engathola amaphilisi okwelapha isigulane. Sizahlolisisa okwenzakala kumanyano we-MDC Alliance okulamanye amalunga athi sokumele aphume ngenxa yokuxokozela okungapheliyo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mgabe olakho kubotshwa ngonkosazana Gabriela Engels okuthiwa wamtshaya ngentambo kagetsi. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz kushortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.